So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kwimisebenzi yobugebengu.
Yebo, sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzake.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga bese phula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle, ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke iyenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi, so uma belimaza umnotho waseSouth Africa ngenxa yama-foreigners babe izinto engekho right. So thina sithi u-government weSouth Africa akayingenele lento ayiphuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle eSouth Africa abangela inkingi. So thina sithi u-government weSouth Africa weZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabikho udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyasichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli nemuli zethu. So ngizathi mphumile ngisiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiya emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana nani usiya emsebenzini. Kuze kube ngcono kulabo abahlala endaweni ezifana nasemakitchen ebalungwini ngoba lapho kungathi kusaphephile, udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana nasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube nesivuka mpuzana abantu bayagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela nabo behlise uzame udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya laba ekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So le nto le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, ukwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eli-right lokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenzeka ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugcitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwaliswa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, utshele untungamile Inkomo weStudio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ukulandela izikhalazo zabafundi, ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kathi indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekathi siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba kade engagxilanga kikho imibuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala, abafundi, ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengane ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala, ihambelane lakhonoko ukuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni kakuyegxilwa khonapho ikhala igcile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lowo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso, nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba leyi kuyi competence based curriculum. I curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibone emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama resources izinto ezidingakalayo zivela kuye, hayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela lokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba indlela Masanga Commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi banobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kubukhedo buhle kodwa kuyahlukubiza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthemija njalo izikolo eziningi azila ilakingeke i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kuyenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqukethe kakhulu kulento ezikuleni ngoba lukhipha nje i-30% okuthi kumali kuhlelwe kuhle kwahlelwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, kusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo. So thina imali yedatha silayo ngeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula ngamafoni zabanawo nabanye abaphiba le mali bebeqala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nebazi yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kubetha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje, kubetha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research, esiya-research achayisane labagangileyo, bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume bawusingena kabama ebayadinga sidinga kathi akumbonekangaubani. So khona ukuthana kuvi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcher yena besezihambele endaweni zakhe esiyakwenza umnyezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje bathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary sisiya phezulu sizrokwaba kulutshwana kungabandleko kuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundisanga kuhle nabuhlelo benabezabo abaluzwisisi okukangcono kuyekele nje nxa kuyukuthi kuyehlule kubuzisiswa zonezo izinto noba kasilamali singabayala siphakathi kwelinzima asilamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayimali abantwana abaningi badileka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela engivikelayo engawo
selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye kuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulume nje bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilubethile uhlelo kubhubha kubulawa Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi sobe bahlukumeze kakhulu yikho okwasho ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe lo hlelo njenge bupla chosisa zabawathi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithubela sothayithubela siyibhukhela kumini usofuthari wethu education ubhekimboyo ukulungisile lokho umnike sikuzigadanana nathi exactly sancedisana nabawa-chairperson bethatha i-information ebantwini zakhamini.
Lo ke ngumsekeli kaMgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu eleNew Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje zokukhuthaza lamabalaleli kaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda, singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kasirekhodeni 1 minute, loba 1 minute alaba seconds, ukuze ukuthi sikubala ama-odile maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuntu serekhodi landelisela, hayi. Sifuna ukuthi sinikeze labanye labo ama-chance ukuze indlani dawube rekhodi abo ama-message funde. Wonke umuntu i-message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye message ingadluli irekodi ingadluli i 1 minute, hayi 1 minute some seconds ine kungene yomunye la njalo 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 ungarekodi daily ungarekodi namuhla lawo urekodi noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye nayo ifundwe. Ye, siyabonga. Hayi, lapho ndabenza ukuphuza nje kuphela, akukone ngizokukhuluma.
Salibonani kuStudio 7 isihloko zethu silibingele ntambama amaenhle ontungamili awubakile oprofesisira maya khona ngapho bantu benkosi yonke labo kifstube ake ngithi thathele ithuba ngamathichane ngithi mina sicela ukuthi umongameli uMnangagwa uma ese-announce ama-dates of election ese e-announce loku-resigna kwakhe ukuthi laye futhi use-resigna. Okwesibili ese echo futhi ukuthi uMthuli Ncube laye asa-resigne ngoba kumehlulile okwezimali. Sizwile mhlawumbe kwanazo ukuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi ama-business ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama-basic commodities abo, kanti nguye owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto, wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe. Lamhla sebakhondema akusebenzi njalo, so siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resign yena ephalamende yakhe ehle igcine uku-operator eyidissolve ngoba iphalamende izoba khona ngemva kwama-election amafitshane ukuthi ingezele ifeva lingitsheleke uhulumende weZimbabwe mashonaleni. Njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ukusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo, basidilize kakhulu. Anibone
nitshona njani Studio 7? Nitshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu PF athi wona abambusinessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sebesithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabo kungasela Jude sisiyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy nanko kathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sibone sifuna ukuthi sibone lapha eliyakho idola lezange lime ukuwa lala lonke lisiwa till lizaze liphume kuphela
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayo coffee special oAnglican Sibindi bethi sibanda laba bethi khona khona abantu beZimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngamayo coffee ngoba iZimbabwe kayisathenji izani PF lo momuvi sengaba ngamayo coffee okutshaya abantu izani PF yakwazi thayisela abantu ubabona bethule sobe sesabukufaka ukhetho kunengele ukucabangayo vele izivozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabelelendi unxa ungafuna iTriple C wayungavoteli izaphumbu voteli MRP zani kusukuma sibili uqinisa imihlathu siyavoteli izani PF lokuhlupheke sikuhluphekayo athe sabaningi babuya befile emazweni kathi sikunje ukhuluma ngedududu abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lamayouth obhuti bethu besupport izani PF into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izani ihlukumeza abantu kathi sibabevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izani isolo otm laba balamashezi abantu bezanu PF osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu PF yibaba abathumayo kodwa bafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple C abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu PF lalo ntini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple C ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efosi abasela abantu i-triple C ngaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu PF kwapho ngama-ovet abaholi lutho lalo we-FA ubhizi ye-triple C siyehlulekile kwamakwathini kanti bona bayenzani be-EFL kayekele bona ukuthi sizehluleka na ukufaka amalunga ethu
mbingelele enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalo ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela iseva abantu baseZimbabwe izano yafakwa ngabantu baseZimbabwe izano kufanele isebenzele abantu baseZimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu iseva kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasvingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-youth dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma usiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifefa kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kungumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwa nayo seZimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelilatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwesidaba angachithi isikhathi sizwe ukuthi ohulumende uthenge ama-helicopter hhayi kuyahlekisa kwaseZimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungela mithi ezibhedlela kungela mthini siwa ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzene kungala mithi kungala mthini kweZimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali kwabo labomnanga kwabo bavela ntu bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becashwa ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 points kodwa kuthiwa ithenge ngako 10 points ukuthi uyabona nje ukuthi bekuyiplani yokutshontsha imali kanti babeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hhayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0818 465 0318. Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo, kugoqela lasemaphandleni lapho labezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Baningi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Spanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovet kanye leEpiderm kwathi dlwekibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe likhwatha.
Sasingathungeki sona iskini silukhona ukuthi kubambane izinyama. Sathasa sithole nzima, sathasa luze izimali eziningi. Kuthi manje wane limelela ngaka lingenzwe ngamambodlela kanjani bani. Ezethungwa ngathi manje. Sihambe sihambe esibhedlela kwathaka umuntu wathungeki lo. Inyama lezo bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleleni North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba, ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuyile kwankhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthi isikini sakho vele sesi-fragile khona ngokwakho.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivale in terms of making sure ukuthi i-product playing aba limited ku-society. It means labakusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yabula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olunesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela be-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba.
Isikhathi senguquko ungakafika bekwenzakala emhlabeni esikuzwe ungayisikho esikubonayo. Sidingiso. Kutshelwa indaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abendaba bekhululekile. Kusala we-Voice of America silethela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba namhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.